bathe sebebona ukuthi hayi ade bekulandile kuyehlule laba bantu khanya bazimisele bayenza into yabo abayaziyo njalo kabavumi ukwethuselwa ngabantu ababo. Bathe sebephandle baqala ukudobha amatshe nezitima lezi zinto eziningi nje sebeqalisa ukuphosa bengaphandle bevulala amawindi nezinye zikhupha abantu abaphakathi zijikijela phakathi sibili sokuvela sokungase kuyimpi. Kodwa kuhle ngoba thina kunaloyedo okuphindezeleyo kulokho bekwenzakala. Bona ibade bejika amatshe izitimba bulala sibili kakhulu. Amawindi ehofisi phose wonke aphelile. Abantu bachacha bevikela impilo zabo ukuthi bengalimali kusenzakala lokho. So bathe sebedilizile ngabulala babephuma begijima behamba babuyela lapha ade bevele khona siwabona bangele bayangaphi abafana laba. Yikho-ke thina sathi hhayi sivele sijayele ukuliswa nalezanu lokudla udlayo kwedlula konoko. Asethuselwa ngabafana abantu abethu esibazalayo sibo sesethuka sesikela ukukhuluma into zelizwe kumbe kulungisa into ze-region.
Lina belingekho emhlanganweni weHarare wokuvumelana ukuthi kusebenzelane njalo laseliyenza umhlangano lina belingekho eHarare?
Mina kangihambanga eHarare. Kangisoze ngikhulumele ukhuphe kumbe ubhebhe. Mina ngikwami ngahambanga eHarare ngenxa yokuthi kule zinto iphathi ezaziyo besisafisa ukuthi zilungiswe. Umongameli wami usebenzekati uyakwazi ukuthi mina njengo-national chairman kule nto engayizwisisiyo kusivumelwano se-NEF okwenza ukuthi sacele ukuthi sicela sithole ithuba ukuthi silungise lokho kuyikho ngathi kuyasiphatha kubi. So ngaleso sizathu mina njengo-national chairman bengeze ngihambe yibo yingxenye yokuthi ngiyethengiswa abantu beMandebeleni ezansi yeMandebeleni ikakhulu iMathebeleni South.